Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 29 Zibandlela 2019 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha afole lamhlanje etshengisela isola ukwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni nguhulumende. Ibandla le-MDC lithi ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende sokufike kuzinga elibi kakhulu sokumele inhlanganiso ezinjengomanyano we-SADC zingenele kulolu daba. Ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ezitolo kuyaqhubeka elizweni ngesikhathi umnotho welizwe ulokhu ungatholi ukuphathiswa ngamanye amazwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kade egqoke izembatho zawo zomsebenzi afolile lamhlanje esuka enzikini yedolobho leHarare esiya emthethwandaba weConstitutional Court esola ukwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni nguhulumende. Ukufola lokhu bekuqoqwe inhlanganiso elwela amalungelo amagqwetha eZimbabwe Law Society, yona ethi omantshi behlulela amacala ngesiphangiphangi abantu bengakadingi abameli, kukanti bebancitshwa mahlayana ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Lokhu kulandela ukutshengisela kwabantu kumaviki amabili edluleyo besola isimo somnotho welizwe okwabangela ukubulawa, ukuchaywa kanye lokulimala kwabanye, lembiko ethi abesifazane bedlengulwa libutho. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Nasikhangele ukuhlupheka kwabantu bekuthiwa nje izigebenga ezijika amatshe zitshisa amaviri emgwaqweni, kodwa sokutshengisela ukuthi hayi, uhlupho lwakhona luyazakala loba labantu abafundileyo. So kuzanceda ukuthi kunike abantu ithemba le-confidence ukuthi nxa sokuthiwa khona kakuguqulwe izinto, umuntu wonke uyabe khona emgwaqweni etshengisela kumbe esenza okwenziwayo. So kuyinto enhle kakhulu ukuthi amagqwetha lawo sengene emgwaqweni bekhuluma ngokukhonona kwabo. Indlela enhle yokuqala i-revolution.
Amagqwetha ayahlonishwa kakhulu emhlabeni jikelele okwedlula nje amabandla ezombusazwe, ukuthi okwabo okutshengisela kungaletha isisindo kulokho kuzanywa ukwenziwa ngabanye.
Liqiniso, ngoba i-law society siyazi ukuthi phela liqembu lelana elimela nje i-judiciary engathi yenye nje esingathi independent entity yombuso. So luba bengasizi balalule kakhulu njengebandla eliphikisa, ngoba ibandla eliphikisayo lilabantu abaningi le-constituency enkulu evotayo. Kodwa labo ngoba njengabantu abamelela i-judiciary, nxa bekhuluma ngokwe-rule of law sebebambana labanye amaqembu angaphansi kwelizwe, mbona ngathi mina uhulumende abaningi o-United Nations labo EU bazagcina belalela belandelela ukukhulunywa ngamagqwetha, ngoba ngabantu abafundileyo abazi inkinga yethu, ngabantu abangathi balusindo kancane. Kathesi ukulalela kwahulumende kakusaqondananga labantu abaphikisayo, ngoba bayebenje bebasola besithi laba bavele bayahlupha laba. Kodwa kuqakathekile ukuthi ngoba uZulu wakhetha abameli abasemabandla aphikisayo i-MDC, nxa i-MDC layo ikhuluma iloba ibhala, ngibona ngathi uhulumende kufanele alalele, ngoba izakhamizi lezinye lamanye amazwe esigumbelene lawo i-SADC bazabe bekhangelisa kubona ukuthi hatshi, kanti nxa sokukhulunywa yi-MDC ukhulunywa ngama civil society kuyinto eqakathekileyo. Sokubona ngathi uhulumende uzafanele alalele, uzalalela.
Sibonile njalo iqula lebandla le-ANC eSouth Africa lalo liselizweni, njalo imsakazo kahulumende isithi lizoxhasana lebandla leZANU-PF. Kambe kungabe kusenzakalani lapha?
Okwenzakalayo ukuthi siyazi ukuthi umnumzana uMusi Maimane nguye waqala ngokukhuluma esithi yena hatshi kufanele sibone ukuthi singanceda njani abantu beZimbabwe, lo mnumzana uJulius Malema. Kodwa ancho itakusesele Davos laphana kusezwa kuthiwa khona uhulumende weSouth Africa uzazama ukuphathaza isikhwama enceda uhulumende. So sembona ngathi sokuyisiphithiphithi iSouth Africa la izama ukuthi ilungisise, kutsho ukuthi vele uhulumende kamnankakho uzalalela ngoba abantu beSouth Africa babevele bengabantu abalalelwayo kwisikhathi zabo Thabo Mbeki lezana lezabo Khalima Mohlanthe. So into enhle hatshi thina sukuthi bakhulume kuzanane kwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lentuthuko. Ipropaganda ekhulunywa yi-ZBC iyatshengisela ukuthi kulento abayifihlayo, kodwa vele siyazi ukuthi beze bethole uswazi bebakhuza bebathe ukuthi hatshi thina sifuna silincedise sibambane, kodwa nxa libhizi lisidubula abantu lisihlukuluza abantu lathi kuzasihlupha ngoba lapho esivela khona eSouth Africa uzulu wethu uyabe sithi kanti indaba linalizwanana nezigebenga.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Kusenjalo, ibandla le-MDC lithi ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende sokufike kuzinga elibi kakhulu, njalo kufanele umanyano we-SADC, inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamazwe omhlaba jikelele angenele kulolu daba. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba lamhlanje eHarare, umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa usole amanye amazwe ngokungangeneli kokwenzakala eZimbabwe esithi akufanelanga bamelele ukuthi inani lezidumbu zababulawa libutho kumbe abesifazane abadlengulayo liqonge. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayenze lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Yikho lokhu ukuthi indaba yodlakela lendaba yokuhlukumezwa kwabantu kukaZulu kusetshenziswa ibutho ayisiyona indaba elungileyo. Indaba yokungabi khona kokuthula kwele Zimbabwe kusenziwa zinkokeli ZANU-PF kufanele kube yinto emayo engaqhubeki siya phambili, njalo uZulu weZimbabwe kufanele azi ukuthi uPresident Nelson Chamisa ulokhe emelele khonokho ukuthi uZulu weZimbabwe abe nelungelo lakhe elipheleleyo.
Kodwa umbiko kamnumzana Chamisa leyi iyamukelwa njani?
Basisakhangele nje kathe sekukhanye ngani imbiko leyi iyamukelwe ngendlela ngokuthaba nguZulukazi ubakhulu kwele MDC labe sesikhulume labo bathokoza ukuthi uPresident usephumile wabazisa ukuthi ucabangani njalo nhlelo bani akhangelele ukuziqhuba emalangeni alandelayo esikhangelane nawo. Sisamele ukuthi sizwe inkokheli zamanye amazwe, size njalo lokuthi ezinye izihlangothi ezisamazwe naphandle zingabe zicabanga ukuthini. Kodwa sesikubonile ngemva kwamahola amalithwane ikuthi uZulu ukhanya ethokozele ukuthi uPresident Chamisa ubonakale ekhuluma namhlanje, njalo uthokozele nalokho akutshilwayo.
Lithini manje ngalokho kuphuma kweminye imbiko kahulumende ukuthi ibandla le-MDC yilo elabangela udlakela njalo lisebenza lamanye amazwe ukuthi likhuphe uhulumende okhona kuntathela izindaba lokunye?
Into esegcekeni ukuthi akekho umuntu weZimbabwe isizalo seZimbabwe ozelwe kuleli okhulele kuleli olokhe elalela izinto ezikhulunywa yizihlangothi zentathelo izindaba ezisebenzela uhulumende. Ngikhulumisana labo mina abantu abasebenzela uhulumende abo-Herald lapho ZBC izinsuku zonke, nxa sebephumela emsebenzini bangithumela ama-message bethi hayi ndoda ukusebenza kunzima, hayi angikwazi ukuthi ilizwe lethu sisalikhulula kanjani kwenzela ukuthi nxa sisemsebenzini sizizwe silingani sikhuluma njengabantu abadala abalengqondo. so siyakwazi ukuthi basemsebenzini isobho zethu zisemsebenzini umsebenzi wazunzima lazo kaziwuthandi le imbiko yimbiko nje ephuma uhulumende wezanu-PF engelani leqiniso kumbe lokuba ngabantu abadala.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kumbiko esanda kuthola amapholisa asevumile ukuthi ipholisa elabonakala kumfanekiso kamabonakude wenhlanganiso ye-Sky News ayisiwo womnyaka ka-2016. Umbiko osanda wethulwa uthi ipholisa elabonakala litshaya omunye undoda owayefakwe izankosi selibotshiwe njalo ipholisa leli lithiwa nguConstable Makamure.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso ezizimele bezilomhlangano lenkokheli zedolobho leHarare ngenhloso yokudinga amacebo angancedisa ukuqeda inhlupho emsebenzini wokutholisa kwabantu amanzi ahlanzekileyo kulelo dolobho. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lumhlangano olangeli lodwa oqoqwe ngabenhlanganiso ye Community Water Alliance uhlanganise ingcitshi esijene emsebenzini wokutholisa abantu amanzi labantu makhaza. Osaphethe isikhundla somqondisi obona ngezamanzi edolobheni leHarare uManjinela Mapena Moyo uthi leli dolobha lokhe lidonsa nzima ngodubo lokusilela kwamanzi.
Amanzi kayena ngoba kathesi amanzi esiwapompa esirangeni sedrobheni khonapha afika ku-700 megaliters kodwa thina abantu kungabe funa amanzi idemandi wafuna kwezetayinabelese kuyabe kufuna 1200 megaliters so kusho ukuthi vele siyabe sishotheni almost 500 megaliters.
Uqhubeke ethi kudingakala ukuba kwakhiwe amadamu amatsha angatholisa leli dolobha amanzi kunye lemitshina emitsha esekela lomsebenzi ukuze umuntu wonke athole amanzi enelayo. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Community Water Alliance unkosikazi Cynthia Mawema uthi umumo wokungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo ubeka impilo kaZulu engozini.
Angcoliswa ngamapayipi asemadala, so kusithi uVarari ayilamali yokutshintsha amapayipi onalawo. As Community Water Alliance sabona ukuthi singenza njani ukuthi isithi uVarari siyincedise ngoba singathi hayi umsebenzi lo ngowenu sihlale thina yithi ama-residence esidubekayo ama-residence zeni bakhala ngathi. So sabona ukuthi ungcono sihlanganeni sisonke sibambaneni imicabango sincedisane sincedise isithi uVarari. So sesikhangela ukuthi abangancedisa ngobani.
Kanjalo baqoqela umhlangano babiza inhlanganiso eziphatheke emsebenzini wezamanzi ngesikhathi izakhamuzi zikhonona ngokusilela kwawo kanye lokungahlanzeki kwaphuma empompini elodaka lengcekeza. UManjinela Moyo uyakulandula ethi abapompi amanzi alengcekeza esiya ebantwini.
Thina vele ngasipompa amanzi ngasivela emoto nje from amanzi avele emoto nje ayehlanzekile. Ngaye singakwanisanga ukuthola imithi yokuhlanzisa amanzi ngasipompi sahle sivale. Kodwa uyakwanisa ukuthi ngaye ethi ku-distribution system kumbe kule mpompi ezivileyo lapho kungena khona udaka emanzini. Kodwa ngaye vela ngale aphuma e-clean sea.
Okwamanje umasipala ubikwa ehlala engolungisa lezimpompi esezigugile esebenzisa izikwelete lemali elutshane abeyabebelayo ngoba izakhamuzi zilobunzima bokubhatalela amanzi. Umhlangano lo ungene ezingcwethi emsebenzini wokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Abantu makhaza kunye labengatsha ezijene zikahulumende okugoqela olwezemali, ugatsha lwezokulima lemvelo, logatsha lwentuthuko yezabelo labebhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Ukubhubha kwamculi obeludumo ngeviki edluleyo Oliver Mtukudzi kuthiye abaningi besithi ayisikho kulahlekela kwabantu beZimbabwe kuphela kodwa labasemazweni womhlaba ikakhulu abasakhulayo. Umtukudzi ubengasi mculi kuphela kodwa ubephatheke enhlelweni eziningi ezokulwisa ukumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane lengculaza eyisikhonzi njalo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations emela amalungelo abatsha lezinye ezokuphathisa abasakhulayo. Omunye wabasakhulayo abasebenze lotuku njengoba ubesaziwa nguTami Khumalo ongumculi womdumo weAfro Soul osebenza ekobulawayo. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa loKhumalo ngembali kaTuku.
Kuningi engingakukhuluma ngempilo kwaba kumtukuzi. Umtukuzi kini kulenzisa eziningi kakhulu azenzileyo njalo thina abantu abasha sifundisa izinto eziningi kuye. Impilo kamtukuzi ibiyisibonelo. Uphile impilo ye-art and you try to show us ukuqakatheka ye-art e-music industry le. I remember one time when I was in Harare nje ngihambe ngiyembona ngahlala la phansi. Mtukudzi was a very humble man, wayengumuntu ezifisayo olokuthando kakhulu ikakhulu abantu abasha yalela umuntu wonke. Wasengitshela wathi yazana nje value the craft that God has given you and when you value that use it wisely.
Ngiyakuzwa. Awungitshele nxa sesikhangela impilo kaMthukudzi wena njengomuntu omutsha njalo ongumhlabeleli ubona ngani ufunde izinto ezinjani?
Mina izinto engizifundileyo bapha njengomuntu omutsha kokuqala ngifunde ukuthi umuntu njengomhlabeleli kumele umuntu akhangele isipho sakhe. Izinto ezinye eziqakathekileyo yokuqala ngathi mhlawumbe ukuzehlisa ukuba lobuntu, ngazifunda kezibizo ku-Oliver. Njalo okunye kwesibili engakufundayo ngafunda ukuthi umuntu kumele asebenzise lokhu uThixo amnikele khona. Yikho nje engifundayo lapho.
Siyezwa njalo ukuthi uMthukudzi usekethole isichocho sokuba yi-national hero. Uyavumelana ngakho lokhu na?
Eish bafo, mangikhangele ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba masikhangela mhlawumbe kumbali yethu yalapha ekhaya eZimbabwe noma mhlawumbe e-Africa, umuntu esiyikhangeleyo njenge-icon Mtukudzi deserves that and I think he deserves maybe a statue ukuthi simenzele mhlawumbe isithombe esizaba khona lapha ekhaya njengabanye abantu like for instance njengoMandela we make a big statue for him just to honor him.
Hello again, uTami Khumalo umhlabeleli obexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Lingakhohlwa njalo ukungena kuhlelo lwabatsha lapho uMike azaqhubeka exoxa loKhumalo ngembali kaTuku emsebenzini wakhe labasakhulayo.
Yebo yebo yebo, msakazi omuhle, mina ngingumike hobe umsakazi weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukulincusa kuhlelo lwabatsha uhlelo T-Connection lapho esixoxa khona ngempilo kamuyi ubaba u-Oliver Mthukudzi. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +12024650318. Sikhona njalo kuFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo T-Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ongumcebisi kamongameli Donald Trump welemelika umnumzana Roger Stone umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje eWashington DC esetheswa amacala aphathelane lokukhitshwa kwemfihlo eyayisencwadini ze-email zowake wabangu nobhala wendaba zobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Hillary Clinton ngenhloso yokuhlomisa umngane wakhe ukuthi anqobe kukhetho luka 2016.
Ukukhwela kwentengo mahlayana ezitolo kuyaqhubekela phambili elizweni ngesikhathi umnotho ulokhu uswela uncedo lwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu elokuthenga e-Consumer Council of Zimbabwe isithi imuli elabantu abahlanu isifuna ukondliwa ngemali engamadola angamakhulu ayisitshiyagalombili i-$800 ngenyanga. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usephendukile elizweni evela kwele Switzerland emhlanganweni weDavos lapho aphenduke elengise izandla. Idale labaphathintambo iCabinet belilomhlangano namhla lapho ukwethulwe impumela yohambo lukaNcube kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa emazweni awe Eastern Europe agoqela ele Belarus, Kazakhstan leRussia. Okuphumileyo kuhambo lolu ngokufana losekuke kwethulwa ngumnumzana Robert Mugabe esabusa izivumelwano ezingelalutho olubambekayo. Lokhu kutsho ukuthi umnotho welizwe uzahlala ulokhu umimanzonzo ngapha umnotho usiya nganxele uZulu edubeka ngokuswela imisebenzi intengo iqansa mihla ngemihla ezitolo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland umnumzana Comfort Mutekeza uthi imuli sesithwele nzima ezindlini ngokuqansa kwentengo ezitolo.
Imali le bread basket okwakhathesa ngikabile le actual figure, we are still working on it, but roughly ngendlela ama price ekhwele ngayo seyisuke kwa around $500 wona phana edlalela khona amamansi amaningi. Khathesi iyakwani ukuthi seyiqansa kuba $700-$800, but angikabi le actual figures khathesi, but sikhangelela $700-$800 khonapho.
Isakhamuzi sesizinda kobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi umnotho welizwe usufike kusibanga esethusayo ngoba impilo isinzima kakhulu.
Okwentengo lokhu akukhulumeki sibili ngoba intengo yangkhona ungangena emashophu uyenzangani suphambeni ikhanda sibili ngoba into eyayiyenza 50 cents namhla siyenza ama-$3 vele yonke into ikhwele okunye okumangalisayo ukuthi vele akuphila kwethu lokhu sokungani sokumzima kakhulu ngoba izolo ngike ngadlula emashophu lapha ngizama ukudinga yona i-drink ngokwayo ngithe ngxeya isikhwe khonapha manxa kube sithi bekhuluma besithi ikhwelile kobo-$0.80 ngibone isichamo ama-$2 khona ngale ezinye zishaya ama-$3 ngithi ha kambe sizaphila yini napha eZimbabwe la. Utshwala luyangani luyabonakala these days ngoba antshi bakhwenza laba be-Delta laba abathengisa lobu okwesintu la liyabonakala sibili kodwa intengo la siyakhwela.
Uphiri uthi abanye emalokitshini lapho okwatshiswa khona izitolo kutshengiselwa sebethole ixesha lokuthola imali ngokuthengisa isinkwa lokunye ngemali ethe xaxa ngoba abanye bayadonda ukuyathenga edolobheni.
Kuyenza ukudinga sibili ngoba abanye sebethengisa izinkwa bethenga etown khona ngale bethengisela ezindlini. Yikho sesiphilela khona ezindlini khonaphana ngoba siyabe sesikwazi ukuthi khona kubani bani lapha kuyathengisa isinkwa kodwa la uyabe siyafakile la intengo yakhe phezulu ingxa yosifica isinkwa sesihlaka bo-$3 into ye-$50.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi umnotho welizwe usufike kusibanga esingakaze sibonakale kumbali yelizwe.
Zempahla lama-services konke nje jikelele sokukhwelile kakhulu kusukela ngemva kokuthi abantu babhikishe betshengisela ukuthi uhulumende lo usehlulekile izinto kazilungiswe eZimbabwe. Intengo sezikhwelile kakhulu, kakusathengeki impahla, akusabhadaleki ama-services, konke sekwakhuphuka. Sokunzima kakhulu abasemalokithini sebegada imithova ukuthi babuye edolobheni bazothenga ngoba emalokithini izitolo zadilizwa. Sebeqalisile abanye abanikazi bezitolo ukuthi bazilungise kodwa ke azikalungi zonke.
Ezinye ingcwethi zomnotho elizwe zithi sokumele uhulumende azame ukuvuselela umnotho ngesiphangiphangi ngoba lokhu kungehlula kuzaba lokunye njalo okutshengisela okungabuyisela umnotho emuva.
Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa akaqoqi imihlangano yokulungisa okuhluphayo eZimbabwe. Lokhu kuphume kungxoxo ezenziwe nguGibbs Dube labalaleli beStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eselethelela lona ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhasi leVOA Indebele. Uqaleke ngomnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF.
Napho ngaqalisa ukuthi kukhulunyiswane Gibbs kuqaliswa ngumongameli welizwe ophethe zonke inhlelo. Umongameli welizwe uncediswa yi-commission ye-national healing and reconciliation. Iqoqela njalo ama-stakeholders anjengama wonke nje ama-political parties, ama-church, ukhokheli bomdabu nenhlanganiso ezinye ezithize. Ezinganqedisa ukuthi uhlelo lolu luphumelele.
Baba Gawule, sithathe ubaba uPhulu, uCecwa Phulu, ukudalela ePhalamende umanyano we-MTC Alliance. So nxa sikhuluma ngakhonoko kuthiwa-ke inkulumo ezibizwa ngesilungu kuthiwa i-dialogue, kuqaliswa mbani baba Phulu? Njalo ubona zani kumele kuye ngaphi khona manje?
I-dialogue angithi kukhulumisana nje Gibbs. Ukukhulumisana kwenzakala ezindaweni eziningi ezijenele. So kusika ngokuthi sikhuluma ngani. Kodwa lapha sikhuluma ngokukhulumisana kwabantu beZimbabwe ukuze balungise umumo lo oseZimbabwe. Ngoba kunezinto eziningi ezingahambanga kuhle. Kusukusela ukukhishwa kukaMgabe ngoba lokhana kwakuyo illegal, it was a coup. Kulandela ama-elections ayenziwayo lawo esithi thina ama-elections lana atshontshwa. Kunezinto ezirong ezingenziwanga kuhle. Kulandele the most important one. Udabulwaluvele usihlupha even before elections, even before the coup. Indaba ye-economy ngoba phela elizweni abantu kumele baphile badle babe namanzi babe nezindlu baye esikolo nokuyo okuningi okunjani kube lama-fuel izinto zonke lezi ezifuna ukulungiswa kathesi into efuna ukulungiswa kakhulu ngoba ngiyakhumbula utenta ebide sithi i-economy ngangeke uyirike yiyo le economy kumele siyilungise kungasenani ukuthi uyizanu uyi-MDC kumbe ukuyiphi iphathi asilungiseni i-economy silungisela abantu abeZimbabwe kasilungiseni i-politics yethu kwenzela ukuthi abantu bangabetshana kathesi sesibona abantu bechayanwa abanye bakhala ngokuthi barechiwe angikamu-verify but yiwo ama-report amanye esiwatholayo
yeah.
Right omdala nguyo phela ilizwe lelo lilo president nxa sikhuluma kathesi upresident nguye phela i-ruling party yiyo ephethe ama-program wonke yiyo okumele ithi kwabanye kwamanye ama-players ukuthi wozani sizokhuluma ehambe kuzivalibani kuya sizokhuluma
umnankagwa ayisike ukuthi akusile uqiniso Gibbs ukuthi umnankagwa kengafuni umnankagwa ekuqaliseni wevele efuna ukuthi kukhulunyiswane uze walinganisa wenza le zinto ezimbalwa ezitshengisa ukuthi uyarecognize i-opposition ama-parties ama-opposition parties waze wasungula uhlelo lokuthi kungangcono ku-accommodate u-opposition leader eku-house of National Assembly. Then kodwa kona kwaba yinto engamukelekiyo kwabanye bethu labo kodwa benezizathu zabo ngokuthi kumele kube khala ngokuthi ukuthethwa lohambanga kuhle lani kodwa Gibbs ngifuna ukuthi ngikutho khonokho ukuthi umongameli nguye kumele iqale ukuthi aqale igijimise abanye abantu besibelingena phakathi enkundleni bedlale
ngithatha ubaba uSibasa Juma ukhona ecingweni lapha
okumele aqalise anti nguye uMnangagwa kodwa kangiboni sele eqalisa ngoba okukhulunywa la ngamanga ukuthi i-committee ku-dialogue umuntu lo. Ka-committee ku-dialogue, ngabe i-committee ku-dialogue ngabe u-dialogue ngisizinto lezi. Kula manga lapha khulunywayo, zakuthi
alabo ke ngabantu abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhathi leVOA Indebe. Hayi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilithiya kuStudio 7 Live Talk, asidibaneni njalo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.